Utelelo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siqhubekela phambili ngodaba lwamankazana asezibika emajaheni ikakhulu enkundleni zokuxhumana. Sixoxa lonkosazana sikhathele Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo Manyathi.
Kunjani balaleli lonke abestudio 7? Intombi ezikwenzayo enkundleni zokuxhumana uba friendly abe yabeloke layikha ngabahathi. Nxa ijahambe lingafaka noma yipicture noma yicommenti liyacommenta abelokhu efaka amahati abelokhu embingelela make sure ukuthi uba friendly lo muntu lwana up until baze bagcine besiya ku-inbox bagcine besiya kuwhatsapp uthando soluqalisile khona phana sebeqalisile ukuthandana ngoba eqinisweni sonke sikwaziwe ukuthi umuntu omunye lomunye uyadinga ukuba lo muntu axoxa laye. So nxa ebona lo otshone busy kwesinye isikhathi abanye bayatesta lebusuku uyaposta phakathi kobusuku kumbe kusegroupini lapho ehlangane khona aposte phakathi kobusuku maybe ngo-12 kumbe ngasikhathi bani athole ukuthi wena uoni e-online lawe ngaleso sikhathi liyaxoxa kakhulu kakhulu bakwenzela ebusuku okwinto kwabo babamba kakhulu ebusuku khonaphana bazithiya kakhulu ebusuku bayakwazi ukuthi oyedwa ngaleso sikhathi noma engaposta ngo-3 noma engaposta ngo-1 noma engaposta ngo-2 ebusuku bayaqoqa from kuposte postiweyo baze baye ku-inbox baphume ku-inbox baye ku-WhatsApp kangithi kutshengisa ukuthi umuntu free but manje labo ababe belabanye kangikulalo bambi ifoni ebusuku so yikho kwenziwa ngosisi labobhuti ebusuku laphana bahlanganiswa ngama-post abawayenza phakathi kobusuku.
Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Nkululeko Gubalanda Mathe laye oyingcwethi kwezamasiko esintu.
Ngibingelele abalaleli emagumbini amanomhlaba. Siyayizwa indaba yabodadewethu manje asebethi bena bayazibika. Ekadeni bekuzila bekuhlabisa amahloni ukuthi uze kuthatha intombazana ikhombise ijaha bekuyangisa kuhlabisa amahloni lalowo mfana besimhleka. Kodwa manje akusekho lokhu manje njengoba uhulumeni siwafaka ama-50-50 ama-rights sonke sesiyalingana. Unganaka manje amajaha manje kawasafani nakudala ngoba manje itsokwafika lento leyabathi i-technology yamafoni lawa ayisekho ijaha elibizayo intombi ihambe endleleni laphana lisukele liyicela uthando. Alisekho ijaga ngesikhathi samandle sekuyijaga sokuthi kuze likhombise kuyikuthi manje liqale lithole iphone number seliyazibika ke ngephone number so odadewethu bayakubona lokuthi siyasilela thina besilisa manje ngendaba le yamafoni so kutsho ukuthi nxa engalafoni ke kasakhonjiswa ke makunjalo so yikho odadewethu ke sebethi manje ke bona ngcono bezibike mina ngiliboni iphutha odadewethu uma bezibika bezikhombisela amajaha ngoba awasekho amajaha lana emandulo ayemisa intombi lobihlanya ayibambe ayimisa ayibambe asekho okwamanje ngesikhathi samanje amajaha manje sesebenzisa khona ukuthi umuntu eqale ethole iphone number mangalathi phone number ukuthi intombazana leyo siyahlala injalo yaba ngumjandevu nje ingaphindi ikhonje ingatholi ijaha so leyo ntombazana sokukufuza ukuthi yona izikhombisele so balelungile odadewethu ukuthi basikhombise angibasoli kakhulu mina ngendaba yokukhombisa.
Simalapha kuhlelo lwethu lolwamhlanje. Kasihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Sigcina amasiko kwethu. Okwakusenziwe manje. Kakhela obaba mkhulu. Babe lobo logogo.